silo kudana ngobugebe ngwesibona sobubhahile ke edolobheni lakobulawayo lapha kubangelwa izizathu ezitshiyeneyo ezinenge. Okokuqala, sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle, yikho kungenzakala ukuthi bona laba balembhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ukugebenga bona lobo, ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili, sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi, kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akusela ndlela yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bonalabo abakade besebenza emichoveni kumbe betshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani, abalahlekelwe amabhizinisi nalawo babangaselo kokwenza. Yikho-ke sebengena ke kubugebe ngabona lobo bokuthi behambe behlomile ke behlasela ke izindawo ezitshiyene, ehlanisela ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha yayizimoda. Kuyinto edanisayo kakhulu yena le siyibona isisenzakala.
Njengabo somabhizimusi, lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizinisi, kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sokuntambama ke bapatrole ke lezo zindawo, kwenzela ukuthi ke bugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise. Imithetho enjalo kumele ayesule, avule abantu basebenze, avule economy, kwe-transport industry kuvumakale ukuthi abemchova labo bangene, kube le competition lozupho, abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani. Bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo, kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu, labo babe ngama taxi ke bathwala abantu. Abantu bese bezikhethela ukuthi ngizagada Honda Fit, ngizagada umchova, ngizagada uzupho, ngizagadani. Umuntu azikhethele, ikuqakathekile khona lokho. Kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapholisi ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile. Yikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu, le misebenzini lapho abantu abasebenzela khona, kwenzela ukuthi umphakathi uphephe. Ngoba ke sithole nzima ke ngalesi sikhathi, yebo kambe okunye kwabangelwa abo corona bona labo, kodwa ke uhulumende ke nguye kumele abone ukuthi konke kuyalungiswa, konke kuba sendleleni, umphakathi uvikeleke, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni, njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama underfit nalawo ukuthi ayingichikachika bayenelise ukuthi basebenze.